Udaba olukhona olusegcene ngolokuthi iZANU PF izame ngamandla amakhulu kakhulu ukuthi ikhiphe uPresident Nelson Chamisa ekukhokheleni ibandla leMDC. Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye yezindlela zokuthi njengoba behluleke ukumkhipha ngendlela akade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars, sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise uPresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi konke lokho akusenze kusebenze, kuzaswela umsebenzi yakho lokho esesekubone kusenzakala ku-Congress ye-MDC ebakhona ngo-May 24 kusiya ku-26.
Kodwa uhlelo lokutshengisela phezu kokoma kwempilo uMathema athi lizavika ngalo lapho selizama ukugenqula uhulumende, lilalo yini?
Abantu beZimbabwe njengezizalwane zomhlaba wonke jikelele balelungelo elikhulu kakhulu elokuthi batshengisele nxa ukuthi kukhona izinto okufanele ukuthi bazifikise kuhulumende kumbe kulaba abazenza abaphathe intambo zikahulumende. Ngakho ukuthi uMathema angazama ukuthi acatshe ngemva komunwe esithi ufuna ukudinga ukuthi kungavunyelwa ukutshengisela kwele Zimbabwe ngendlela yokuthi kwisizathu sokuthi uhulumeni uzagenquka, ngibone ngani uyalahleka kakhulu. Nxa bangalalokhu besenza ukuthi intengo yezinto lempilo ibe nzima kwale Zimbabwe, kungaba khona ukutshengisela kusenziwa izalwane zeZimbabwe njalo zikwenza kusemthethweni, njengokutshengisela okwenzakalayo ngo-November ka-2017. Izalwane zeZimbabwe zilalo lelo lungelo lokutshengisela.
Esikhathini esiningi siyake sibone nxa uhulumende ethe waphuma sidla amalahle kanje echinga ngendlela uMathema abechinga ngayo, okulandelayo kuvama ukuba yikubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu. Libona ngani yikho okuza kwenzakala yini lokho, kumbe bekungamazwi okwethusela kuphela?
Hayi, kusegcekeni impela ukuthi uhulumende ulungiselela njalo ukuhlukumeza abantu lokubulawa kwabantu ngendlela engekho emthethweni. Kodwa kufanele sixwayisise ukuthi lezi zenzo azisoze zalalokhu ziphongwenziwa kungekho abakuhulumende abagcina bethole izijeziso zimqoka kakhulu. Ngibona ngani izijeziso zizagcina zibavakatshele labo abantu nxa bangalokhu becabanga ukuthi ukubulala abantu kuyenziwa njengezeneze, kungabi nakuboshwa okukhona kwabeqamula umthetho bedlalisa lamalungelo abantu.